So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7. Ngesonto mhla ziku-23 kuNhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Elinye lamacele e-CCC kobulawayo lithi selitshiyele amahofisi awo kobulawayo ngemva kokuthathelwa ngumkhokheli webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora esebenzisa umthethwandaba.
Sesisukile kuleyana indawo, nanku nje sephinde wayipenda futhi yaba yi-red ikhala ye-MDC. Wasebeka lo mfanekiso wakhe njengoprezidenti we-MDC.
Iningi lithi limelele ukubona ukuthi kuzowela ngaphi indukulo xakuxaku kudaba lapho Isaac ethi ithungatha umkhondo kamnumzana Wicknell Chivayo labanye bakhe ukuze ibaphenye ngodaba lwenkohlakalo.
Sibona emaphepheni lapha kusukelana kuthiwa hambe bonozitha layo ethatha imota, simangala ukuthi yimali bani ethenge ukuhlazwa, kanje abantu abanemali baningi siba kuqali ngabo.
Siza kuzwa impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selitshile amahofisi alo kobulawayo ngemva kokuthathelwa ngumkhokheli webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora osebenzise umthethwandaba. Asizweni umnumzana Albert Mhlanga, ilunga lelinye lamacele e-CCC ebelisebenzisa amahofisi la, esichasisela okwenzakeleyo.
Yeke liqiniso dadewethu, abakaMonzora sebeyithethe, ngoba into eyenzakalayo ukuthi ingelafonic ikhampani esayifoma si-MDC kwasukubekwa ama-directors amanye asala ekuMonzora. So kutsho ukuthi ngezinye indlela yibo abanikazi be-building. I-MDC o-CC zayizirentile. So uMonzora uthe ukuthi sesile skwerede, yikho-ke wasixotsha. Njengebandla le-CC singabantu abalalela umthetho, yikho-ke abakaMonzora kumbona umzana uMonzora uhambe wabuya lo messenger of court. Sesisukile kuleyana indawo, nanku nje sephinde wayipenda futhi yaba yi-red ikhala ye-MDC. Wasebeka lo mfanekiso wakhe njengoprezidenti we-MDC. So thina kasingeke singene kuleyo ndawo ngoba thina so MDC, thina siyi-CC. So sisukile. Uzananzelela ukuthi ama-political parties amaningi ngenxa ye-finances abala ma-building, ngisho even labezano PF ebalayo kobulawayo bayirenta e-City Council of Bulawayo. Kutsho ukuthi nxa uthe wathuthiswa impahla ngobusuku ungakwazi, uyabe ungakwazi ukuthi i-next building ozayisebenzisa yiphi. Yikho hhayi sisakhankasa ukuthi sidinge indawo esirente futhi ukuze kuthi in future sikwanise ukuthenga ama-ofisi ethu. Umbuzo wakho lo owokuthi sesisebenza lo baba uChabangu, hhayi thina sisebenza lo baba uChabangu onguye osikhokhelayo, nguye osikhokhelayo. Thina siyi-CC njengoba saqalisa. Ubaba uChabango kakasitsheli ukuthi sisebenza lo Ncube. Yikho kuzananzelela ukuthi la kulowo mhlangano wakhe uNcube ade khona thina kasihambanga. Kasikwazi okukaNcube njengana ngangathi ukuthi hhayi mina uNcube lokuthi nguprezidenti kangikwazi, leqembu lethu esisebenza ngalo kasikwazi ukuthi nguprezidenti we-CC. Lokhu esagcina nasiku-MDC Alliance, le-CC yayikhokelwa ngubaba uNelson Chamisa. So into ezayenzakala sizezwa ngaye ubaba uChabango engathi sisebenza lo Ncube kumbe lokhu esiqhubeka sinjalo kukuye, kodwa kwakhathesi hhayi kakakutsho.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga, ilunga lelinye lamacele e-CCC esixoxelayo ekobulawayo. Kusenjalo, iningi lithi limelele ukuthi libone ukuze ukuba kuyawela ngaphi indukulo xakuxaku kudaba lapho inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC isithi ithungatha umkhondo wabomnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu lo Mike Chimombe ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga imali yelizwe ngokungekho emthethweni na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Sizabona ukuthi kuzayenzakala yini ngoba nanku iZimbabwe Electoral Commission ikhane iyabuya ikhane forward ukuthi yona izimisele ukuthi kababanje laba bantu babuze.
Kodwa abanye bathi kwakuvele kulindelweni isikhathi sonke lesi, kungabe nje sekuyimpi yomdeni.
Mhlawumbe kwakukhona abantu beZimbabwe Anti-Corruption Commission bathe bona babemelele ukuthi bathole ubufakazi obubambekayo. Sesizinge sibona ukuthi kukhona okunukwa ntiwana sibone maphepheni lapha kusukelana kuthiwa hambe bona uVictor la yothatha imota, simangala ukuthi yimali bani esengihlazwa. Kanje abantu abale mali baningi phela kuqale ngabo oshintsha imtasha labana bale abalamabhilding amakhulu anjengabo Diana City obabostive mashiwa baningi abantu abale mali eZimbabwe. Kodwa kuthi sibabone beyilahla behlaza kuvele kuvele kutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi ukuthi imali leyi ayiso mali umuntu ayisebenzeleng ukuzazi njengabantu makhaza sifisa ukuthi indaba leyi ingapheleli emlonyeni kuphela.
Kambe singabona uhulumende senelisa ukuthi babuye elizweni nxa kuyukuthi mhlawumbe abasafuni ukuphinde?
Kalifuni futhi njalo kusitephulethi ukuthi ukuthi ongewezele ukuthi ukuthi ukubalela kwabo khonoko ukuhamba kwabo khonoko wezele beplanile kulabanye ababathiphileyo ukuthi kuhambanini. Kodwa nxa uhulumende ezimishele ukuthi ulwa lobunzima imbala ukhona okwenziwayo emthethweni kudingakalakho kumele i-Interpol ingene amapholisa omhlaba ukuthi ayi-Interpol abantu labana babanje lapha abakhona ba-extradite balethe elizweni kusukuthi akubona kusenzakala kwamanye amazwe amaningi. So yikho ngithi kuthi yena umongameli laye kumele avele sobala ukuthi into leyi ube ngekho phakathi kwayo, ngoba batshontshe bazobantu bakhentshe imali yembuzi ekade kumele ziphiwe abantu bathatha imali yakhona bazivela. Abantu bayahlupheka kade abayijelanga lezo mbuzi.
Kodwa njengoba iZAC isithi sabaphenya, kungenzakala phela ukuthi bengaba msulwa.
Ukuthi babe msulwa kuthiwa ngokuthi ubufakazi obukhona bungakanani. Okunye futhi esijele ukukwenza thina njengamaZimbabwe yikuthi kasiphatheki. Abanye zatshela ukuthi abantu bakhona bahleze emakhaya abona ubufakazi obuphuma eZAC. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abantu bonabaomele baphiwe ivuvuzi bangaziphiwa, bakhona kumele bazibuke bazofakazi. Sengabe ungasabanga labantu ababuya bazofakaza, yikho sitokucela kwenze amacala akhona kuthole phelelwa ngamandla iZAC ingasaqhubekeli phambili.
Lo umnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli William Ruto weKenya uthi uzimisele ukuxoxisana lenkulungwane zabasakhulayo abakade betshengisela kuyona le iviki besola ukukhutshulwa kwemithelo yetax. Lokhu kuvezwe yisiphathamandla sehofisi kamongameli Ruto ngesikhathi inhlelo zakhe eziphathelane lomnotho welizwe zisolwa ngabaningi, ukutsho abendaba abe-AFP. Imsakazo lamaphephandaba eBhilithani athi isiphathamandla sebandla lama-conservatives kulelo lizwe umnumzana Nick Mason usetshiye umsebenzi wokwesikhatshana kulandela imbiko ethi amalunga aleli bandla elibusayo asebenzisa abakutholayo kuhulumende ukuthi babheje ngenjongo yokuthola inzuzo ngelanga lokuqhuba ukhetho olukamhlaka 4 ngenyanga ezayo lona lingakamenyezelwa ngokusemthethweni. Umnumzana Mason ngowesine ukuphenywa kulolu daba yi-UK's Gambling Commission, kubika abezindaba abe-AP. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zikatabo kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo kancube. Namhlanje sixoxa lodokotela Dalton Dube osebenzela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals osemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship njalo ezinikele ekuthuthukiseni impila kahle ikakhulu eyabesifazane e-Afrika.
Ngithabile kakhulu, ngijabulile ukuthi ngibuye lapha e-USA, ngisuke e-Afrika ngizobona ukuthi impilo ye-America yona injani. Okungithabise kakhulu izinto eziningi, ngiyaswela ukuthi ngiqalisele ngayo. Sikusukisela ngilungiselela ukubuya lapha i-embassy sithethe yasi-orienta, yasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi si-expecteni nxa sesibuya lapha. Sesisendleleni nge-pharmacina, ama-airlines asiphathe kuhle kakhulu. Bayenza ukuthi sibe comfortable, sikholise uhambo lwethu loba lukade lulude luthethe amalanga amaningi. Sathi sisehla eFrance lase-Atlanta silungiselele ukubuya ngapha ePhiladelphia ngikhonektha mbuye eDelaware. Lakho ngiphethwe kuhle kakhulu, sadla ukudla okumnandi, sahlangana labantu abakind abakhulumisayo abakwanisa ukuthi besiphathise kakhulu. I'm very excited for the upcoming weeks. Sizabe sifunda kwamanye ama-Africans, sifunda la kuma-American citizens mayelana le-leadership, lento esingazenza ukuthi si-improve ama-community esivela kiyo. Kumnandi kakhulu, sendlalane labo obhuti bami abaningi abe-Zambia, abe-Malawi, abe-Nigeria.
Khangelele ukuthi lifundeni ngalesi sikhathi liphansi kohlelo lolo.
So ku-leadership and civic engagement sizafunda ngokuthi ama-citizens awe-USA ashepa njani i-history yawo, yakha njani ilizwe elikhulu njenge-United States, njalo a-affecta njani ukuthi indawo yabo ibe yindawo engcono. Sizahlangana labanye aba-engaged ku-leadership kundawo yonale-Delaware. Then labo bazasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi singasolva njani ama-problems esihlangana lawo njengoba singama-leaders avela e-Africa. Abantu bengalandela ku-social media, yikho abangathola khona i-experience yonke ngokugcweleyo kubo-Facebook, laku-Instagram, laku-LinkedIn. Bathola lapho kubhale 2024 Mandela Fellows. Sizabe siposta ama-pictures, sizabe siposta into esizifundayo.
Ukhula ubukhangelele ukuthi uzafika kuzinga osifike kilo na?
Mina ngikhulele lokitshini lelo Bhengulawe West, ngabe sengisuka ngahlala emganwini lembulu yangakithi. Ngikhula bengingumfana othanda ukudlala nothanda ukuparticipate esikolo kakhulu. Bengivele ngiyile confidence le hope yokuthi ngizakwenza kwelinye ilanga umsebenzi ozancedisa abantu uphathise ukuthi i-community yethu ibe yindawo engcono. So bengingani ngiyaku-expecta mbijana, but not ukuthi kuzayenzakala ngendlela okuyenzakale ngayo. Impilo ayihambi njengokuthi amaplanethi anjani sometimes, but bengikukhangelele kakhulu, benguze enhliziyweni yami ukuthi hhayi kulo mlilo ovuthayo ozasincedisa ukuthi siphathise abantu. So I'm very excited ukuthi ngibe ngudokotela, ngiyaphathisa abantu abagulayo, ngiyancedisa abantwana, ama-teenagers, abomama, abobaba, wonke umuntu nje jikelele mayelana ngezifo ababelazo.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lodokotela Delton Dube osemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguDabo Kancube.
Siyabonga Thaboka, okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaGift Dube we-Studio 7.
Sigcina masiko wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhavinyana Ngwenya khona ngale koBulawayo. Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo kwa.
Hayi, ngiyabonga Dube.
Ye, nxa kunje siyabona ukuthi kule somiso esimangalisayo, pho kuphathwa njani lokhu nxa sesikhuluma ngezokucela izulu lonyaka?
Laba abavele behambela izulu okuthiwa ngamadinga ngendawo ngendawo ngenduna ngenduna, kufanele ukuthi baqalise ukuthi balungiselele ukuya khonale lapho kucelwa khona amazulu. Bayaziliwa bona labo bayazazi ukuthi abahambeli bendawo ezinjalo yibaphi. Umlandi wabo lo lezinduna.
Singathi kujalo kuqala nini khonokho babangwenya? Kuqala nini njalo kuqalwa ngubani? Kuzokuhamba njani?
Isikhathi sako kukalwa ngazo nikone sisi zayo sisi usia nikunikalisi wako njewa nisichi uti kaya ziwa uto awatinda awa hivo awa zelewe kwela ama zono genduna genduna ila bantu vayo awa hambela lezo zito kwela ama zono
loba kunjalo zito kutuwa kikula banya bantu asaba kangela enje lele venzo kunyoku izinto kaya usakita gali so kwa sebenza hii
kanga kuvele kuhlezi kukhona kodwa bonabo abagangileyo ukhona umvuzo abazawuthola ngamunye ngamunye wabo abahamba beshona izinto zikankulunkulu thina sithi unkulunkulu wethu kasi siyacela amazolo endlelele komanyangwa ezilo indawana zonke lezi yiso esaziphiwayo ukuthi nxa kule somiso abantu abayikhalaza khona ngendlela ezaziwayo ukwenzela ukuthi amazolo abe khona
sizwa njalo kuthiwa-ke njengendlelele kwatshontshwa le ndiwo kumbe zabulawa pho nxa zibulawa kunjalo uthini umdali khonapo
ukubulala izigangi sezikhona izigangi singathi kuwumuntu ongusathane izigangi zingosathane nxa unkulunkulu elungisa wona bayona besonela abantu wenze ukuthi kube nesomiso abantu bakhawule yena uyabe nenjongo yakhe eyobuthakathi nabathakathi nabo abahamba besiyabhidliza indawo zamasiko endleleni ayisho bantu bezigaba zolezo abantu abavele benenjongo embi abavela khathana belantu kuza kona
ye siyakhumbula ukuthi lakudala nxa wakucela izulu wawuzokuthiwa-ke kuyadojwa amathambo ufuzwa izindlu zabothekwane lezinto enjalo kusayenziwa pho khonokho
kusenziwa kunezigaba ngezigaba abakwenzayo khonokho abaningi abasakwenzi sebathi bona i-fire in Jesus name kanti-ke uJesus unkulunkulu owasiphayo indlela zona lezo nxa siqela izulu sisenze nje bona bathi usathane kanti-ke unkulunkulu wapha isizwe ngasinye ngasinye indlela yokumkhonza indlela yokukhuluma naye
ye lapha-ke besixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngale-ke kobulawayo sibonge kakhulu Ngwenya ungadinga kusasa mntu
omdala
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington asizweni-ke eziphathelane lokholo lwesiKristu
lele bonke abalaleli beStudio 7 namhlanje ntambama yekhulumayo ngumfundisi siyaphambili moyo from Wange Zimbabwe ngifuna ukuthi namhlanje sikhangela ezesiKristu ke sivule ilizwi likaNkuluNkulu ke sibale ku Matthew chapter 11 iverse ngeka 28 sisiyafika ku 30 ibaleka kanje wozani kimi lina lonke elikhathelele lisindwayo ngizaliphumuza zithwaliseni ijogwe lami lifunde kimi ngoba ngimnene futhi ngithobekile enhliziyweni njalo lizazuza ukuphumula kwemphefumulo yenu ngoba ijogwe lami lilula lomthwalo wami kawusindi siyabonga ke bathandekayo lapha sihlangana lelizwi likaNkuluNkulu uNkuluNkulu ekhulumisana nabo bonke abakhatheleyo labasindwayo yabona emhlabeni esiphila ko sihlangana lezinto ezinzima kakhulu ezingasikhathaza ezingasihlukuluza ezingabonakala engani zisithwali senzima iBhayibheli bese lisithi wozani kimi lina lonke elikhathelele lisindwayo uNkuluNkulu uyazi ukuthi siyahlangana lezinto ezisindayo kulo mhlaba esiphila kuwo and impendulo singayithola kuphela kuye uthi wozani kimi lithwale elami ijogwe ngoba elami ijogwe lilula njalo uyathi fundani kimi uyabona uphilile lumhlaba waba wazi kanti uNkulunkulu nguyadalwa lumhlaba uyazi le nkinga abantu abangahlangana lazo kuye ngunye kuphela esingafunda kuye ma sifuna ukuthi siphile ngendlela engasisiza so kasiyekeleni ukuzithwalela thina inkinga zethu kasiyekeleni ukuzithwalela thina okusisindayo, kasiyekeleni ukuzithwalela thina imthwalo yothi yonke, kasihambeni siyayithula enkosini, inkosi sithwalele yona imthwalo yayo, impilo izasihambela kahle. Yabona empilweni ungafuna ukuzithwalela izinto wena, uzayenza ama decisions angayisiwo, yikuthola abanye abantu uzokuthiwa ucommittee suicide, uthola abanye abantu uzokuthiwa uzivulela uzilengisile ngentambo, uthola abanye abantu uzokuthiwa cha umuntu wambulala ngobudubula umuntu ngenxa yenkinga abahlangana nazo, ngoba befuna ukuthi bazithwalele bona imthwalo yabo. Bazalwana abathandekayo, ilizwi likaNkulunkulu lithi asibuyeni kuye le mthwalo yethu, yena sethule into ezisindayo. Ngiyamthanda lwana umhlabeleli azathi vika vika kuJesu, ngoba yena ulalela indlebe yakhe, ilalela ukuzwa ukukhala kwabantwana bakaNkulunkulu. So bonke abanenkinga sambeni siyethula kuye, uyasazi. Asambeni siyethula kuye, uyasizwisisa. Asambeni siyethula kuye, uzasinikezela ijogwe elimnene. Kati phezu kwakho konke sibuye sifunde kuye, ngoba yena impilo uyazingcono. Kutshoni ke ukufunda kuye? Sifunde elizwini lakhe kusiqondisa ke ukuthi singaphila njani. Njalo nxa singathwala lakhe ijogwe, utshilo ukubana elakhe ijogwe lilula, lo mthwalo wakhe kawusindi. But yalumhlaba imthwalo iyasisinda, inkinga zalumhlaba ziyasisinda. Ngeke siyendawo, ngeke sifike gatshana nxa sigijima sizithwalele thina imthwalo yethu. Kuyini okukuhluphayo wena ke namhlanje? Kuyini okukukhathazayo? Yuphi umthwalo kuwe? Uthwale wonke, ulethe enkosini, ulethe kuJesu, ayithule imthwalo yakho eza kusiza. Loba yini ekuhluphayo, ungahambi kubomalume, ungahambi kubogogo, ungahambi kubokhulu. Kwesi sikhathi bangaswela impendulo, kodwa nxa ungakhangela kuye uNkulunkulu, uyethulele konke kuye, uza kwethula umthwalo wakho onzima, akunikeze impilo elula, akunikeze lakhe ijogwe elilula elingasindiyo. Ngiyabonga bathanda baye kaNkulunkulu. UNkulunkulu alenzele kahle, ngilitshela inqobe lonke, ngasambeni kuye le mthwalo yethu, uzasisiza asethule imthwalo. Asikhuleke nini. Baba wethu ayingcwele, siyabonga iSonkosi yethu Jesu, sibonga ilizwi lakho, sizwile ukukhuluma kwakho njengalokho sikhuthaza ukuthi ozani kimi lina lonke likhathelele lisindwayo, ozani kimi ngilethule imthwalo yenu, lithwale lami ijogwe ngoba lilula. Siyasondela njengabantu bakho uNkulunkulu amaingcwele, sisondela kuwe, sethule imthwalo yethu, usinikeze lakho ijogwe elilula. Khipha bonke ubunzima lenkinga esibhekana nazo, esihlangana nazo empilweni yethu uNkulunkulu wamaingcwele. Senze siphile impilo kahle, sifundise phezu kwakho konke Baba, ukufunda kuwe. Siyabonga ngelihle igama leNkosi uJesu, ngiyakhuleka. Amen. Ngiyabonga abathandekayo, uNkulunkulu alibusise. Oluvalelisayo umfundisi usiyaphambili moyo. Siyabonga. Thank you.
Sibonge umfundisi siyaphambili moyo esixoxelaye kobulawayo esethulela eziphathelane lokholo lwesiKristu. Kwezemidlalo lamuhla, intathelo zindaba yethu Joseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe lamuhla kusigaba seCasilaka Premier Soccer League.
Iqembu leli ndazinqobile wangenye 1 kanye emidlalweni obusenkundleni eBaba Fields, njalo ohlasele iqembu leBoso nguMarvin Sibanda ngehlandla lesibili lomdlalo. Phambilini kwalomdlalo, iqembu leli ndazi bese lihambe imidlalo eyisithupha lingazange linqobe, njengoba lwelicine ukunqoba ngenyanga kamabasa. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leCapes United lithaye liChequd Pirates nge-2-1. Ohlasele iqembu leCapes United nguWilliam Manondo, kuthi uGift Mwinga ohlasele iChequd Pirates. Iqembu leGreen Fuel linqobele yada nge wanganya, njalo lihlohlelwe ngu-Anel Kachivandire. Umdlalo obuphakathi kweqembu leDynamos leManyika Diamonds ufike emaphethelweni zengujikilobhanqa 0-0. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo, owayengumdlali womdlalo we-volleyball uThembi Nkosi Ngulube uthi imincintiswano yezikolo yiyo engavuselela lomdlalo elizweni. Asizweni exoxa lentatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Ngulube wadlalela amaqembu abalisa ele Highlanders Volleyball Club kanye lele David Whitehead, njalo wayeyingxenye yeqembu elimela obulawayo. Uthi ube yingxenye yabadlali abasungula iqembu le Highlanders Volleyball Club, kodwa yena wayekhule efuna ukudlalela iqembu le Highlanders elidlala ibhola lenyawo.
Mina i-volleyball I think ayiqalisa by mistake, because I was a good soccer player and Uthe lokhu esasengumntwana wesikolo wazithola esengomunye wabadlali abaqale iqembu le-Highlanders ngo-1987 ndawonye lomfu wabo u-Augustine kanye labanye.
1987 it happened ukuthi i-Highlanders football club yayisithetha ama-franchise kwamanye amalokal ama-disciplines. I think Tina Zangena, the rugby, I think the Sundusa was there, was on the Islanders, the basketball, then Guavala. So that's when the Islanders volleyball started in 1957. And now, 1987, I'm from 3. The Islanders, they touch every, I'm a player. I remember this other time, this enter Kwana Matima Matuosa. I can't rely on Matima Kwana in terms of the game. So we call the any Islander. And so as soon as we can have a semi-final tournament. So I think that's when the career started.
Ungulube uthi abadlali bomdlalo we-volleyball babe baningi kabi ngesikhathi bona besakhula ngoba iningi labo belidlala lo mdlalo ezikolo. Uqhubeke wathi ungadlalwa kakhulu ezikolo sekudale ukuba babe balutshwane abawudlalayo kulezi nsuku.
But I think into ebulelayo ngathesi they have killed deep sport kuma-schools. Akusela lokhuyana ukuthi you could pick ama-players besese-secondary. Ama schools tournaments asemalutshwane eBulawayo. I-association ayibuyele ezikolo kuma-boarding schools even khonapha etown because I remember thina wethu good league sibili ukuthi I remember one day sesiku-final St. Columbus elinyikhiwa labuya lathi no these are not schools ngama-clubs so basebemconvinsa bamsebethi ngabantwana besikolo lao that's how good it was and thina sathi siphume esikolo sabeya sehle sasifiltanga kuma-clubs wona lawo.
Ngomnyaka ka-1995 uNgulube ube yingxenye yabadlali abaphatheke kuhlelo lokukhethwa kweqembu elimele isizwe kwimidlalo All Africa Games kodwa akasabanga ingxenye yaleli qembu. Wenelise ukudlalela iqembu elimele isigaba seMatabeleland ngesikhathi edlalela iqembu le-Highlanders kwathi lalapho esethethwe liqembu le-David Whitehead ubeyingxenye yeqembu elimele inkabazwe. Ngo-1999 uke waya kwele-Botswana lapho ayebefunwa khona liqembu le-Botswana Defence Forces kodwa akusaphumelelanga ukuba edlala khona. Ngo-2000 utholakale lomkhuhlane wamehlo we-glaucoma ogcine umthathela ukubona njalo kathesi usengumfundisi webandla Living Hope Apostolic Faith ngimele isitudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Namhlanje yakhujumoya uthandaza Nkosi yami ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
Inzwisa yomculo umculo ke we Man of Influence besithi kanye nawe. Hayi ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ezisikhokhela ibandla le-CCC lithi selichiye amahofisi alo ukoBulawayo ngoba esethethwe i-MDC kaMnumzana Monzora. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.